umongameli weZimbabwe ulapana umnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi umnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine uye wabona ukuthi bayamelana naye njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusiba lula iloba nje besakha into leyo ukuthi yi-BRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni ze-BRICS kwenzela ukuthi layo nxa zingastabilize izinto eZimbabwe layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo be-BRICS layo mhlawumbe ingaba le ndlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kwe-Russia le-Ukraine ukuthi isithethe isibanga esingakanani njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede le mpi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula nge-peace kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiya khona ngale kufanele ukuthi ngabe izikhalazo sebazizwa ukuthi abantu be-Afrika bafuna i-peace yeqiniso abantu be-Afrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle ikakhulukazi phakathi kwe-Ukraine le-Russia okokuthi ngabe kukuthi lo mnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwano obuhle lo mnumzana uPutin befanele ukuthi laye afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole i-dialogue enge enza ukuthi impi le ekhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqiniso ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba ze-peace kodwa-ke nxa kungazange kwabe nemiphumela efana leyo kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.